Soko izika atisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuMpalakazi 2020 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala bephila ngokuthengisa impahla abathi bakhathazwa ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19.
Siphile esikhathini esibi esibuhlungu kakhulu esokuthi manje senze njani.
Abanye abantu eZimbabwe bathi kukhanya liduma lonyaka ikhefu lekhisimusi.
Abaningi bebengasebenzi lockdown le ngenxa yecorona.
Sokusele inyanga ukuba umnumzana Joseph Biden agcotshwe ukuba ngumongameli wakwelemelika loba uTrump lokhu esithi waqilwa kukhetho lolu.
Sekuyikuraha kwebhiza nje, ibhiza elifayo. Ngoba ibhiza elifayo liyaraha. Kwesinye isikhathi ungasondele duze lingakuraha ufe lalo.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ubhubhe abantu ababili izolo wathi abedlula ikhulu 104 batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo besithi umkhuhlane lo ubathwalise nzima. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi phakathi kwabantu abahlolwe batholakala bele-COVID-19 abangamachumi amathathu lane 34 ngabahlala eHarare. Kusukela ngombimbitho lonyaka sokulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili eZimbabwe abahlolwe batholakala bele-COVID-19, kwathi abafika phose inkulungwane ezilitshumi baphepha kumkhuhlane lo. Sokubhubhe abedlula amakhulu amathathu 318. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abe dlula izigidi ezifika phose amachumi ayisichiyagalombili 76.3 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19, kwabhubha abafika izigidi ezimbili 1.7 million. Umkhuhlane lo uthwalise nzima abaphila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo. Unkosikazi Lydia Maphosa okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi bathwele nzima abantu abathenga bethengisa impahla.
Abathengisa ama-fruits and vegetables kunzima lakhathesi ngoba ezindaweni lapha kade abantu besebenzela khona kuthe kuqhamuka lomkhuhlane kwathiwa kabame bazakulungisela indawo eziqondileze ukuthi bayisebenzela khona. Lakhathesi ikhansili ayikalungisi ukuthi umba abantu bazayahlala laphana ngaphandle kwabalutshwane ababelamashedi yabo abavele besebenzela kiwo. Kodwa lanxa bekhona emashedini benjalo akulabantu abathengayo ngenxa yokuthi abantu kabahambahambi.
Unkosikazi Mary Mayimbo inhlanganiso le eGwanda uthi kunengi okubhekane labantu abaphila ngokuthengisa impahla.
Lakathesi isimo silokhu sisibi, kanti sikhangelane nekhefulini elelekhisimusi. Abantwana bayabe bekhangele ukuthi bafuna labo izigqoko ezintsha, izicathulo ezintsha, badla ukudla okuhle labo. Kodwa engekhonapho vele kuyaba kuvele kunjani, kuyaba kungela mali kulobunzima sibili. Angifuni ukukamba amanga.
Unkosikazi Lois Gwangwara ohlala eMarondera uyakusekela lokhu.
Ikusasa lethu alimanga kuhle kwi-informal sector ngoba kathesi even imali yokuthi abantwana sebayise esikolweni next year sizayithatha ngapha. I-capital yangikhona ukuthi ngiyehoda akusela. Kathesi sikhangelele le holiday le Christmas, abanye bayabejabula besidla besenzani, thina silamahle.
Unkosikazi Charity Mandishona uthi inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations izama ngamandla wonke ukuthi incedise ukuthuthukisa abathengisa impahla ababhekane leCOVID-19.
We've come up with a resilience fund which we are giving to our members.
Sifakumba isikhwama esibizwa ngelokuthi i-Resilient Fund, okuyimali esiyitholisa amalunga ethu emaphandleni lemadolobheni ukuze baqhube inhlelo ezingabasiza ukulondoloza imali zabo kanye lokuthi bathole ukudla. Sesisungule njalo uhlelo lokubakhuthaza ukuba basebenzisane bendawonye njengoba ekuqaleni lo lalo ubezenzela okwakhe ekubiyeni komkhuhlane we-COVID-19.
Because now, because of COVID-19, people were sort of fragmented.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko izolo kusihlwa oveze ukuba liyakhuphuka inani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe.
Goal of our response is to minimize the impact of COVID-19 with a focus on morbidity and mortality.
Injongo yethu ikwesisa udubo olulethwe yi-COVID-19, sehlise lamathuba okusabalala kwawo lumkhuhlane. Lenani labahlaselwa lokubulawa yilo umkhuhlane lalo lehle. Singanelisa ukulungisisa udubo olulethwe yilo umkhuhlane ehlangothini ezehlukeneyo zomnotho nxa singaphumelela ukwehlisa ukusabalala kwegciwane lakhona.
The many economic challenges and impacts that this disease is caused.
Banengi abantu abathi ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 sokuphazamise indlela abaphila ngayo. Abanye bathi kunzima lokuzivikela kumkhuhlane lo ngenxa yendlala. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingu-Mavis Gama.
Kuzenjalo kulabantu abathi kabasoze bakholise lo nyaka ngekhefu lekhisimusi ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye nokuswelakala kwemali. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngokuswela imali langomkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi sekhefu leli unkosikazi Siphilile Ndlovu.
I-Christmas lonyaka kayikho, navele kangiyiboni. Akula malungiselelo engiwenzileyo kulungiselela leyo Christmas. Kanti benza thenga ngani okokudliwayo kwangikhona imali yakhona ingekho. Nango mna ngiyisivu 70, imali engiholileyo vele kayeneli next week, abantu next of next week abantwana bayavula baye isikole. Kho-ke ngilungiselela yiphi ikhisimusi ke mina leyo. Akula kudla, imali kayeneli, vele ukuzihlalela nje kuyafana nje lensuku zonke sizibhekeliswa sedembida, hhayi akula nkinga.
Unkosikazi Nomsa Ndlovu isakhamuzi seNkulumane kobulawayo. Uthi lonyaka kunzima ukwedlula umnyaka ophelileyo.
Lonyaka kunzima nxa sikhangela la kumnyaka ophelileyo. Abantu babesenelisa ukuthi bavakatshe njalo imicimbi yayisenziwa. Okwakhathesi kunzima ngoba akula muntu ovakatshela omunye loba isifiso sikhona. Kodwa esikufisayo ukuthi abantu balandele imithetho ngoba kungayisikho kweZimbabwe kuphela okwenzakalayo. Amanye amakhisimusi ayeza, maybe kuzaba ngcono.
Omunye njalo obambe owangaphansi ngubheki inkosi Ncube.
Koza abaningi ebengasebenzi lockdown le ngenxa ye-corona ivalele zonke izinto kwangabe mnandi lasetown nje abantu nakho abakho ku that mood yokuthi lo nyanga ikhisimusi nje ngani ngenye inyanga nje akukakhanya ukuthi ikhisimusi ngenye inyanga nje ngani ngoJuni kahle kahle ma ukuthi ngukhanyele labafowethu abavele eGoli abavuyanga bonke, abanye abavuyanga ngenxa yemisebenzi ukuthi bebengasebenzi ngenxa yabo-lockdown bakhona. So yo lo nyaka asazi njalo.
Unkosikazi Mayebongwe Dube esinye isakhamuzi sakobulawayo laye ukhala ngesimo esibi somnotho langokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Mehluko ongaba khona ngokuthi izulu liyana njengakhona khane sasikwazi kwakudala ukuthi vele izulu ikhisimusi liyana abantu babe belima. Kodwa okunye akuhlukananga ngesimo esiphakathi kwesikwaso eZimbabwe la. Wesikhathesi imali eholwa ngabantu kayithengi futhi imali ayitholakali emabhenki. I-transport ukuthi abantu bagade baye emakhaya bayejabula lemuli bayebona izihlobo labangani abasoze bayithole. I-transport i-charge nge-foreign currency, abantu bahola ibhondi lalo kalitholakali. So kunzima ukuthi abantu bavakatshele izihlobo labangani njengeminyakeni yonke.
Kulabanye abaphila ngokuthunyezelwa imali ngabahlala emazweni atshiyeneyo okukhanya engani bengaba lekhefu elihle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sowusele inyanga ukuba umnumzana Joseph Biden wanqoba umongameli Donald Trump ukhetho olusanda kwenziwa ukuthi angene esikhundleni sikamongameli wakwelemelika. UTrump lokhu esithi waqhilwa kukhetho lolu libandla lamademokrats. Kodwa imithethondaba etshiyeneyo ithi akunabufakazi obuveza lokhu. Okwamanje uBiden usedinga abantu abazangena kurhulumente wakhe. Bamangele abantu kwele melika lakwamanye amazwe ngokwenziwa nguTrump. Kodwa iningi labo bathi kusobala ukuba wanqotshwa nguBiden wathola ama-electoral votes edlula 306. uthambo wadola amakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Ulabanye abakubandla lama-Republicans abafuna ukuvimba impimela yokhetho lolu udale le-Congress loba nje abazi ngokwenzakalayo besithi lokhu akusoze kuncede uTrump okhanya elokhu efuna ukubusa ilizwe leMelika. Omunye wabalandela ukhetho lolu uMnumzana Rafael Mtombeni ohlala eDallas, Texas uthi uTrump uzaphuma esikhundleni ngozibandlela.
Sekuyikuraha kwebhiza nje ibhiza elifayo ngoba ibhiza elifayo liyaraha. Kwesinye isikhathi ungazondele duze lingakuraha ufe lalo ibhiza lakhona. Kodwa ke ngikubonayo ukuthi akulalutho sibili lapha asalwenza ngoba uyazama ukuthi lokhu bengike ngalalela lapha ngezu umhlangano lo abelawo e-White House izolo. Sebengathi bayadonselana la ngaphakathi khona ngalesikolweni ukuthi into yona le ayizamayo ayizozisebenza. Kuliqiniso lokhu ukuthi akusoze kusebenze ngoba akusoze kumvimbele uBiden ukuthi angene lokho ngoba okukhona ukuthi kufanele ukuthi yena alandele iconstitution ngoba iconstitution yalapha eAmerica ibeka khona lokho ukuthi lesi sikhathi akuso yena kathesi yisikhathi sokuthi awinde up adobha amagabha akhe wonke eWhite House apheke amabhegi akhe alungise aphume. Yiko ke nxa yenelokhu ehlezi khona laphayana mina esengathi ngikukhangela ukuthi ndizabona ukuthi uzahlala kuze kube nini ngoba lelo langa elika-January 20 lizafika kuphela loba uyafuna loba akafuni.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle eWashington.
Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abeloku iqoqa imali kulabantu abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe, akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhlaka 20 uzaphuma ahambe emzini wakhe.
Isisekelo sombuso welizwe leMelika sikubeka sobala ukuthi kumele umongameli omutsha angene esikhundleni mhlaka 20 ngozibandlela.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeBritane elithi sokulomunye umhlobo wegciwane le-COVID-19 oqhamuke endaweni okuthiwa yiKent kulelo lizwe omemetheka okwethusayo. Esethula umbiko lo, umkhokheli wakweleBritane uMnumzana Boris Johnson uthe kumele abantu balimuke ngoba umemetheka kakhulu umkhuhlane lo. Uhlangothi olubona ngezemithi kweleMelika luthi abantu sebezahlatshwa iJackson esanda kulungiswa yinkampani yeModerna. Le yiJackson yesibili ezosetshenziswa ukulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 eMelika kulandela eyinye eyenziwe yi-Pfizer. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kunendlala eyethusayo elizweni le-South Sudan elakho ukubulala abantu abaningi nxa bengatholanga ukudla kumaviki alandelayo. Sinesizwe ezamasiko. Namhla sixoxa loMnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo. Sikhuluma ngekhefu leKhisimusi.
Ngiyabingelela abalaleli bakho. UKhisimusi yebo nansi ifikile, okokudla nezipho isimo sika-2020 besingesihle. Akukho nto engaphiwa abantu. Yayaxolisa inkosi ukuthi hayi izinto azikalungi kahle. ngiyakhumbuza Mthembu ukuthi i-database ukuregister amagama yikho okuzakwenza ukuthi kusebenzeke ku-2021. Okwamanje hayi akulazipho ezizaphiwa abantu ngesimo sika-2020 ukuthi besisibi kakhulu ukuvalelwa lokhu ngenxa ye-COVID. Ngidlule kulokho Mthembu, ukhuluma ngokuthi ikuxwayisa bani inkosi ekupha isizwe. Mthembu, uyabona izulu limile, liyana izulu, liyaqhubeka liyana izulu eMathabeleland. Inkosi ithi abantu abaqaphele, baqaphele impela ngoba kulobungozi obukhona ngesikhathi sezulu, amanzi, izikhukhula. Abantu besikhathi bayangena nje emfuleni umuntu engazange akhangelisisa kahle, athathwe ngamanzi. Kakhulu laba base-South Africa Mthembu, ngoba abantu ikhisimusi njani nje bafuna ukuyafika emakhaya, kodwa ama-passport abantu abaningi aphelwe yisikhathi. Inkosi ithi abantu abahlale phansi, ikhisimusi kuzadlula lokhu, kutholakale bathola ama-passport abo bakwazi ukuhamba ngendlela. Lokhu kudabulapha, lokhu kuquma emfuleni, kuyingozi ngesikhathi sezulu. Inkosi ithi abantu abangafaki impilo zabo ebungozini ngenxa yokuthi nje ikhisimusi. Hayi, abantu abahlale phansi, u-2021 uyeza, kuza kuyafikwa emakhaya. Hayi, abantu bese bedabula lapha emfuleni uLimpopo, kuyingozi ngalesi sikhathi esifana nalesi. Ingakhulu sebejika, yikho ke lo lesifo sona se-corona, abantu abazinakekele. Ningi impilo ezisilahlekeleyo, abantu ababona ukuqakatheka kwempilo zabo bangasifaki ebungozini.
Hayi, sungavalelisa uZulu baba Khumalo.
Kuloko kukhona ukuthi abantu nxa sebejabule bese kunathwa, inkosi ithi asiqakathekiseni impilo zethu ngalesi sikhathi sekhisimusi. Abantu nje isizwe kumele sikhule, hayi lokho siphunguka, siphungule corona, siphungule la ungaziphathi kahle kwethu, bese sidriver siphuzile, sinatha amatshwala bese singena ezingozini. Hayi, inkosi iyacela mpela ukuthi asinakekele impilo zethu, sizivikele, ngoba isizwe kumele sikhule. 2021 sikhangelele ukuthi izinto zizabanhle. Okugcina, inkosi iyabonga bonke abantu abasekele inhlelo zayo zokusiza isizwe, ama group, abantu nje osomabhizinisi. Iyabonga kakhulu inkosi ukusebenzisana kwesizwe ndawonye ukuthi imisebenzi ebiyenza phakathi konyaka u-2020 ibe yimpumelelo. Ithi khisimusi enhle esizweni sonke, kungakhathalekile ukuthi bakuphi abantu. Mthwala zomhlela phela ikhona, ziphatheni kahle, livikele impilo zenu, sihlangane ku-2021. Ngikutsho lokho ngokuthunywa inkosi, ubulelani lobhengu lakamzilikazi. Khisimusi enhle, mnyaka omtsha omhle u-2021.
Ndalelela ithuba ukuthi ngibonge ubaba uBonman Khumalo, isikhulumeni senkosi ubulelani lobhengu lakamzilikazi. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSeni Sifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sike sicabange ngendaba yeKhisimusi. ngiyakwazi ukuba ikhisimusi nxa abantu abaningi beyicabanga, siyicabanga ukuthenga izigqoko ezintsha, siyicabanga engxenye abantu benatha utshwala bekholisa, siyicabanga abantu behlangana bezikholisela. Kodwa namhlanje bengifuna sike sikhangele injongo yekhisimusi ukuthi kathi uNkulunkulu azabe ngumuntu wayekwenzelani. Ngizabala kuJohane chapter ka 1 iverse ka 14 uthi yena ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe njengozelwe yedwa kayise egcwele umusa leqiniso. Siyananzelela ukuthi lapho ulizwi kukhulunywa ngoJesu, njalo siyabona ukuthi uNkulunkulu wakhetha ukuba inyama. Izwi likaNkulunkulu liyakhuluma kwabaseFilipi ukuthi yena uJesu enguNkulunkulu wagqoka inyama waba ngumuntu wahlala phakathi kwethu. Into emangalisa ngaye ukuthi wakhetha ukuhlala phakathi kwabantu abampofu, wakhetha ukuba njengomuntu. Kazanga ukuthatha ukulingana kwakhe loNkulunkulu wakuphakamisa, kodwa yena wazehlisa ekwazi ukuthi ulanda ukuzosiza thina abantu. Siyananzelela izinto ezimbili lapho eziphumayo, bengathi ezintathu eziqakathekileyo. Okokuqala ukuthi uNkulunkulu nxa sikhumbula ngekhisimusi kumele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu yena uJesu indodana kaBaba njalo laye uNkulunkulu wakhetha ukuba njengathi. Lokhu kutshengisela ukuthi uNkulunkulu watshengisa uthando kakhulu, ngoba uJohn chapter 3 verse ka 16 ethi uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanikela indodana yakhe eyodwa. Kutsho ukuthi uNkulunkulu uthando lwakhe yilo lwamfuqayo ukuthi ahlale lathi abe njengathi. Lanamhlanje uNkulunkulu lokhu ephakathi kwethu. Akula dubo lwakho ongaba lalo uJesu angazange adlule phakathi kwalo. Yena uNkulunkulu wabuya lomusa. Kungala musa kaNkulunkulu singabe azolutho thina. Umusa kaNkulunkulu yomenza ukuthi izono zethu nxa ezikhangele sezigezwe ligazi likaJesu kasaziboni. Umusa kaNkulunkulu ukuthi uJesu wabhadala konke okwakumele kubhadalwe nguwe lami, ukuthi thina sibonile phambi kwaNkulunkulu. uJesu wathatha ke ukutshaywa nguNkulunkulu kwabaphezu kwakhe. uJesu wathatha imbadalo okwakumele ibe khona yabaphezu kwakhe, walenga esiphambaneni wafa elengelani ukuthi umusa kaNkulunkulu ungene ube phakathi kwethu. Sonke ke sesikwazi ukwamukela lowo musa ngenxa yokuthi uJesu wabuya lapha emhlabeni wafa waphinda wavuka. Nxa udinga indlela eya kuNkulunkulu ikuJesu, akula elinye iqiniso elidlula khonapho. uNkulunkulu weza ukwenzela ukuthi wena uthole umusa, ukwenzela ukuthi wena uthole iqiniso, ukwenzela ukuthi wena ubekwazi ukuthi ulawe ngaso sonke isikhathi. Ngakho namhlanje into eqakathekileyo ukuthi lawe thabatha-ke iqiniso lomusa lo. Kulaba abangamaziyo uJesu ufuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi ngalithi sikhathi sekhisimusi ube mazi uJesu, vula inhliziyo yakho angene abuse phakathi kwakho.
Akuyiphethe mfundisi.
uNkulunkulu siyabonga ngegama likaJesu. Kulabo abafuna ukuzinikela kuwe, siyabathandazela ukuba ube yinkosi lomsindisi wabo. Siyathandaza ukuba ubasize ngalesi sikhathi sithokozele ikhisimusi, ukuba uNkulunkulu wena Jesu uzalwe kakutsha enhliziyweni zabo. Ngegama likaJesu, amen.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Ngiyali tshona njani mthwaka komuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silomhlabeleli okwaziwa kakhulu koBulawayo uMJ Sings osanda ukukhipha ingoma entsha engaphansi kwesihloko esithi Celebration Anthem.
Tonight is the night
We will celebrate this
life. Let us celebrate this life we have had. We have been through hell and back. MJ, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi ngale ngoma.
Sanibonani balaleli ekhaya. Ngiyajabula ukubalana today. Celebration anthem ingoma ekhuluma ngokwamukela into ezenzakala empilweni. So ngaba into ezimbi kube into ezinhle but yona nje ikhuluma ngokwamukela lezo zinto. Ma ungalaleli ingoma le ikhuluma ngestory ngisasemncane. Mangimncane mayihlezi umasali lomdala. So ngithi komdala angizwisisi why umakhelwane umntana akhe nezinto lezo. Umdala athi kimi, mfana wami kumele uzwisise ukuthi empilweni yonke into inesikhathi sayo. Nomasali abesesithi kimi, empilweni funda ukuphila njengomuntu onazo zonke izinto noma ungenazo ngoba ezinye izinto usunazo kodwa awukazitholi. Inyaka empilo edlulayo after isikhathi sonesingxoxo nabo, umasali abetshaya ishona. Amazwi akhe angitshela naseqala ukungena ekhanda lami ukuthi yonke into inesikhathi sayo.
Ubusuhambe isikhathi eside ungakakhiphi ingoma entsha. Kuyini okwenza ukuthi uthathe isikhathi eside kangaka ukukhipha umculo omusha?
Buzo lo ngithola kakhulu. Music sike sathi nje sike sithatha isikhathi sami ukujiyisa umculo wethu but njengomuntu ohlala esestudio music ukhona sazama ukulungisa nje sewupackage kuhle. So celebration besicabanga ukuthi yazi unyaka ngeke uphele nje singakhiphanga lutho singazwisanga abantu. Okunye ukuthi not only am I a musician but also I'm a songwriter. Isikhathi esiningi senza ama projects esiyabe siwabhalela like amanye ama artists kodwa I promise you ukuthi 2021 sizonika more music.
Isikhathi sesidliwe ngumangoyi gqiba ingxoxo yethu.
Thanda ukubonga lonke balaleli ngokungisupporta kulabo ababefuna ukulalela more music esiyenza bengachecka ku YouTube MJ Sings, iTunes, Spotify, Amazon la yo same name MJ Sings. Ku Instagram ne Twitter at @IMMJSings. See, my father used to tell me that there's a time for everything in life. There's a time to rejoice in life, and there's a time to be sad in life. And my mother used to tell me, never hesitate to live your life. When it's gone, you'll be gone for good. So rejoice, cause we will celebrate this life we have. This life we have. We have been through hell and back. But one thing for sure, oh, tonight is the night.
Zulubandaba, sithanda ukubonga uMJ Sings ngokungena kuhlelo Celebration Anthem ingoma yakhe entsha. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Kodwa lingakhohlwa Zulubandaba ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa labahlabeleli abasakhulayo sililibazisa njengoba isikhathi seKhisimusi sesifikile. Olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Bobe. Thokoza muhle zim Papo Mushe, so shagana go to Sibili. Bye bye.
When it's gone, you'll be gone for good. So rejoice, live your life in full. Cool it up, feel it, and feel no. Cool it up, feel it, and feel no. Celebrate this life we have, this life we have. We have been through hell and back. But one thing for sure, tonight is the night. We will celebrate this life we have, this life we have. We have been.
Siyabonga kakhulu uMike Bobe ungathini lokusasa. Singakagqibi uhlelo lwalomhlanje wothi sikhangele besilazo. Bayakhala abaphila ngokuthengisa impahla abathi bakhathazwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abanye abantu eZimbabwe bathi kukhanya lizabaduma ikhefu leKhisimusi lonyaka. Sokusele inyanga ukuba umnumzana Joseph Biden agcotshwe ukuba ngumongameli wakwele Melika. Loba uTrump lokhu esithi waqilwa kukhetho lukamongameli ngumnumzana Biden labanye bakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalisa ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.